Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 18 Mabasa 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
This is our parents. We all have a duty and penance to support this world and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Udube lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu, abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba le-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana le-cholera. Idale le-Senate lakwelemelika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kweze kulimizamo. Loba kunjalo banenge abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland, uMnangagwa wathi ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our currency. We all have a duty and penance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayethembile imali, iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama-bond notes kanye lama-bearers checks. UMnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakweZimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane lenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kusenjalo uMnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe oza kufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eyeZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amaziro kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono omuyalungiswa kuqala.
Omela isigaba seBulawayo North edale eParliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi wakhona la yona le imali isebenze la ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endulo.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le-Citizens Coalition for Change uSkhwica Mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu uSkhwica Mfundo Love Moma Duku okubandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo. UChabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse
ngeyabantu bezimbabwe
banengi abangathakazeleli uzibuse umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayikhi bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumeni.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44 Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzivuso omuhle aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo ombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisi, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ovala ukuthi abaholi be-America bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imbiko abahlala beyethula bakumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphilula phana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi, uMnangagwa ufundiswe ngomgabe ngumntakamgabe, la uthe nje khipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje ezwa ngumnankakho ngawukhangelisisa okuningi kwakhona, ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle, uzimisa ngapha kudemokrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa kumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sile minyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kwakwenzakala kathi seZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44 ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale, kuyini okubasusa ekhaya? Basuswayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo, hhayi kabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokho behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshawe ngabantu babulawe ngabantu babuyele ekhaya futhi bayedibana lodubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abale zambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elile zambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwe lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawoni yohlangothi lukahulumende olwe Zimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abale zambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councillor kwaward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi singathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi ngabe kusize kakhulu. Abantu impela hamba nzima impela thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane le esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Abantu bazama impela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani but besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho kuze siyakhangela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali nekhadi, siyabe sikhangela ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga, lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu, njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhanya ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandeka amadamu lawo. Sila madamu amaningi sibili ongangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni ezi-right ukuthi ma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe, sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende engangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ungakhangela kathesi inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukhansila kaward 7 eBrunaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBrunaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe, kodwa abakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalila mali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziyele udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula lingxoxo.
uzibuse dipsi uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuni kanganani okwakathesi lapho esikhona ngoba iminyaka iyachiyana gips khona umnyaka wendlala ukhona umnyaka wesivuno esihle ngabe uzibuse ngozibuse ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka-1980 18 April lapho lathola khona uzibuse lapho elasuka khona umbuso okwaba lo mbuso wabensundu umbuso wabaningi wabakhona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqiniso ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owusincindezele
Hey baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha uthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibi wena uthi
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho kulokudla kwakho kulomnotho wakho kulemali yakho kulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele ischool fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento oyisolayo uyisole ukhululekile kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye ezele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba ugawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini ukuthi uzibuse ngozibuse kuphela uzibuse kayisuke uzibuse kuphela yikuthi liphila njani elizwe izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe ehlala namhlanje ngesibune esisodwa kusaza ngiyakushusa so ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe silokhe sifile siloze aneso ukuthi sibe lozibuze yikho indlela indlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazizwela lapha ke akumphendule uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni wabuhleli khona umuntu oyedwa engathi 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa amaplaza nalawo ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha okulamakhiwo amathathu amane kade sikugcwele abantu khona ngalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kade siya abantu amakorokoza bayazijebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kade imfundo isiyedlaliwe yayafika lezi gabeni zonke ezezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa singakhangela sithi kade sezinto zingani zilukhuni hayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa ugawule lapha sibili uthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutaphi
babudibe ilizwe alikhululeka ngokuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba i-IKDD ikubani umbuzo oqala angithi title deed likuSmith wasala umuntu omfakile ungasithatha nje usigole uthi usifake eplazini ufuna nje sibe njengabantwana abathiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hayi ubaba kumbe umama usesilungiselele title deed kayikho emuntwini khuluma ke ngezinjiwayo zwalezi ezigejwayo balawo yini abantu title deed awulayo ufika you are at the mercy of the person or the power oyabe nje ngokawule ukuthi uyafika athi ake likhumthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi isihlahla somthunduluka ngesakho ngoba kulo muntu okumemeze wathi khala umthunduluka ubuse ungivotela fast akuncedi unxa kube kufuneka babugawule bekufuneka sivume ukuthi independence i-political independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze i-development out of this one ngoba i-economic independence kasilana
bese kwehlukanise ukuthi umgabe wayesho wakhwela intaba wahamba le-Bottom City wathelelela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha kulula kusakhiwa izinto zawonakala ngesikhathi sombuso kaMgabe, uMgabe wahlala kakhulu embusweni. Akusoze kuphinde kwenzakale khonokho. Kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso, ilizwe lalingelethu leli selizakhululeka ngo-1980.
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, idale leSenate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi ntambo wezekhaya, iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas, kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Amalunga ebandla lama-Republicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele weleMelika leleMexico. Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale leSenate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesethiswa amacala amabili, elokuqala lingelokwephula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni, elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi ntambo athathelwe leli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lwalandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthageta as i-weakest link. Abantu laba ungazukhangele futhi angithi izizo lakhe Mayorkas ngwakhona ngale owama-Hispanic. So basebenzisa i-anti-Latino, anti-Hispanic sentiment. And yena laye, he represents that. Bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead laye nxa sekusiba Mayorkas vele behle be-impeache ngoba vele ngama-Hispanic. Kumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele, iwe sifuna ukuyisebenzisa ku-election. So uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home, bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama point. I-Senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they are still mature. They read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi, we're not going to be working this way. Uminister lifuna ukuthi avotwe for carrying out the law.
Ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bokuthi ukuthi kawenelisi?
Ibhoda leyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele. Kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala. UMayorkas wenza khonokho akuvunyelwa ngumthetho. E-Texas ngale futhi bayamresista. Angithi ugovernor we-Texas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so, yena uyathatha i-Texas Republican Guard behambe beresista labana. Angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access. So baphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze. Akula lutho olubi alwenzayo. I-US immigration policy, federal policy, kule mthetho and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandele zombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Indiana khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu lina balaleli eliyithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, linjani khona ngapho lonke e-studio. Kanti siyaphila lapha. Ngise-Johannesburg la ekhambo yebobi. Bengicela mbe kwenzeka libe lithumezela i-news. Ngiyazithanda kanjani i-news zenze-Studio 7. Ngiyabonga bakithi.
Studio 7, sanibonani. Sithanda ukuphendula otshuma laba abaqala hlala beqamba amangini. Independence is for ZANU people. Thina abantwana bakamthwakazi sizoqala sila independence. If use independence nga nathi siya enjoy njengabanye nga sidla kahle emigodini yethu nasezibhedlela zethu nasendaweni zethu zonke. Kugcwele obani kulezo ndawo uma kuthiwa independence. Safakelwe poison all over. Wena chuma zama mpela ukukhuluma iqiniso. Uthi wena wathengwa izalo, wawuthengisela umoya wakho kuzalo. Nawe wena ungasazwa kuyo lamala Joseph Gawule wakhona loyo. Ake nizame nje ukukhuluma iqiniso.
Siyabingelela siyabonga emsakazweni. Inkinga esibhekane lawo kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi, okuswelakala kokudla elizweni, isomiso, konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe obhekane lakho. Lo kuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi ehlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababekiwe. Yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izano. Into okuthiwa izano PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe, amaZimbabwe asesekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula. Izano yiyo esikhrethele yonke le nkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezano PF babusa ngochuku and abangontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso, kumbe ngabantu bezano bavuma ukuthi betshiyelane umbuso ukuthi njengamanje Joseph le 40 years kubusa izano, ngabe sekwabusa amapresident ezano ebangu 6 ngabe kungcono wakho. Lokho kubusa umuntu oyedwa owezano othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa la lo ongenayo la efane lana lo kade ethi uyamkhipha. So izano PF is the big problem eZimbabwe sabo.
Amavuko sithi umuhle Joseph sabo angeke sikungu takazeli uzibuse mama ngcwaba ezikhumbuzo ebhalagwe kulokhu ekusesela abantu abawadilizayo ma abantu abalama-70 years belokhu bengaholi lutho eZimbabwe njengamazongumakhelwane e-South Africa leBotswana bayaholi kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngu-president umhlobo wodwa akula independence kulokhu kungakaxoliswa kungakalungiswa indaba ye-ground asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthwakazi hhayi besidlala ngengqondo zabantu.
Ye Studio 7 mina anke limbuzele uMalachi Nkomo lo lo believe gawo ukuthi kiso sonke lesi sikhathi izano ibusa bebusa lezano PF yakhe yikuphi kunini la okuyakhe kuPaulo khona neziphi kukuphi la okuyakhe kuPaulo khona ngoJoshua Nkomo ngaphandle ukuthi nje wherever laba Paulo khona la ku internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azaphela ngoba ku internet ave avela amaqiniso abakazi bekhulume ngezipra bahleli bekhuluma ukuthi iZimbabwe yalelwa izanda yalelwa umgabe yalelwa izanda PF bayake becabanga yini ukuthi kulamabutho asalegangeni yini abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukuselebrate independence mhla ka 18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asalegangeni belwela lelo lizwe lelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamachumi amane lane eleZimbabwe lathola uzibuse. Sikhangela ukuthi inguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombele ezithi +12024650318. Zingeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisa nalodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lohla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.